Hayi isinqumo sibili esokuthi amapolice ahlawule lubaba isinqumo esihle futhi sijabulelayo sisiyamukelayo uhlupho nje ukuthi sibuya after almost 3 years umuntu sokukunengi asebhekane lakho empilweni ukwelatshwa i-trauma lakho konke lokho okungangokuthi usungathola ukuthi le mali ayihlawulwayo hayi imali encane kodwa khona isinqumo soneso sokuthi amapolisa anxayenga khahlameza abantu angaphatha abantu kuchapa ahlawuliswe hayi isinqumo esihle sibili sisitshayela ihlombe sesikhuthaza nje ukuthi aluba amacala njalo ayathoniswa masinyane ukwenzela ukuthi abantu batholeke ukududuzeka lapho beke bahlukuluzeka ngamapolisa.
Ubona lokho kungehlisa yini ukuhlukuluzwa kwabantu ngamapolisa?
Yikho esikukhangeleleyo futhi yikho esikufisayo. Ngithemba akhona amacala azaqalisa ukwehla lapho amapolisa besenza khona udlame. Kodwa udlame olunengo lwamapolisa lusekuphatheni buchapha abantu abaphikisana lohulumende, abantu bepolitiki lama-activist. Ebesilesifiso soneso sokuthi khona umuntu nxa engabotshwa ebotshelwe into engayisiyo ngamapolisa ehlukuluzekile. Alubana lakho abantu bayabotshiswa bona la mapolisa akwenzayo. Yikho embona ngani thiwa kunganceda. Okwakhathesi ye lapha amapolisa kade phambanisa khona kuyilipolisa lingathunywanga lizenzela mhlawumbe ngokuthanda umsebenzi kumbe ukufuna ukuthabisa onkosi emsebenzini. Lawo macala ngibona ngani azakwehla. Kodwa engilokhu ngilensolo ukuthi azayehla lulaka lwamapolisa lapho ephatha buchapha abantu abalwela amalungelo abantu labantu abakupolitiki.
Kungenziwani pho?
Okokuqala bakithi kumele sivume ukuthi amapolisa mhlawumbe amanye akhona kawaqeqeshanga kuhle kawatrenwanga. Alubani uhulumende enguhulumende olabantu enhlizweni yakhe ubengathatha amapolisa ngemva kwesikhathanyana isikhathana esidlulayo afundiswe kakutsha kumbe akhunjuzwe ezinye izinto abazifundiswayo. Okwesibili, amapolisa angasetshenziswa nguhulumende ukwenza izinto ezingayisizo ikakhulu nxa sikhangele endabeni zepolitiki. Yikho amapolisa asebenza khona ayenza ukuganga okuningi konke lamasosha ukuze bangakwenzi khonokho. Sifisa ngawo uhulumende uyabajezisa labona labo abaphathekayo kumbe athi abantu bebebhikisha bebetshengisela amapolisa afike mbabatshaya abalimazi mbabaphathe ngendlela engayisiyo. Lawo mapolisa lawo ngokufisa kwethu aluba lawo ayabotshwa phezu kokuhlawula imali. Umuntu kahlawula imali abhadale lo othikamezekileyo kodwa laye ayepika ejele ukwenza ukuthi kube yisifundo kwamanye amapolisa ukuthi umuntu kumele aphathwe njani. Okwesithathu, besifisa ukuthi ngawo uhulumende ozathi wonke ama-cases akhona lapho abantu abaphatheke khona buchapha aluba ayangena emthethwandaba abantu babhadalwe abaphambanisileyo bajeze ngokuyapika emajele. Sila ama-case amaningi kakhulu amanye akhona madala njengawo igukura hondi. Alubana uhulumende uyaqinisa isandla ukuthi wonke umuntu ophatha kubi abantu bakithi esebenzisa amandla awaphiwe nguhulumende aluba uyabanjwa abotshiswe ahlawuliswe ajeze ayepika emajele. Yikho esikukhangeleleyo.